Okwamanje isikolo sesiqalile ukuregista, siyaregista sizathatha abancane kuphela onana. Onana laba sibathathiswa ukuthi sizama ukuncedisa laba abazali abahamba emsebenzini noma ku-under lockdown. Bakhona abazali abahamba emsebenzini abafana labodokotela, labanesizi, labasebenza ema-grocery store. Ngoba bayakhala abantu ukuthi abakwanisi ukuyenza, ukuthiya abantwana for lama-babysitters. Like ukuthi beqhathe unkazana wasendlini ukuthi ehlale ekhangela abantwana bona besemsebenzini ngoba isimo laso singasihlanga kahle. Ekwakheni laphana ukuba lama challenges abe khona abe maningi kakhulu. Number one, i-challenge yami isikhathi, i-time different ukuthi ngapha labana ekhaya mabelala, mina ngapha kuyabe kusemini ngiyabe ngisemsebenzini. Mina mangilala bona ngabe basebefukile. Khona izinto eziningi engabe ngizifuna ukuthi ngikhonekthe lama ema-ofisini ahlukeneyo, and then uthole ukuthi abantu engiyabe ngibathuma kumbe ababencedisa abanye abalalwazi lama-ofisi lawo. So mina sokufanele ngifonele ofisini ngibalayele ukuthi kulo muntu obuyayo ngilayele lalwani umuntu ukuthi hamba kubani bani, ngikhona uku-communicate-a. Sometimes noma ngibathuma manje befika ngale ofisini ma ungazange wafona wakhulumisana labantu abasema-ofisini kwelinaga umuntu uyamthuma ayephenduka ema-ofisini engazange wachasiselwa kahle kumbe wathola impendulo ecacileyo. Yikho-ke hhayi kuba nzima kakhulu i-challenge yakhona i-time different ikakhulu. Njalo zikhona ezinye izinto eziningi eziye ngihlangane lazo, kodwa-ke ngonkulunkulu kuphela, ngegama likankulunkulu konke kuhambe kahle. Naku sesisesafika lapha umphakathi osuzathokozela khona njengalokhu ulezifiso or ukhangelele ukuthi kuze kufikelela ilanga lalamhlanje. Sesizavula kodwa sivulela abancane bodwa, sizama ukuncedisa laba abahamba ezikolweni abafana labasebenza ezibhedlela nasemagrocery store.
Ye, kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi usungule lolu hlelo? Kuyini okwakususa phansi ukuthi hhayi kumele kwakhiwe isikolo la esabantwana abangaka?
Ngangikhangelele ikakhulu ukuqala ngakhangela ngabona abantwana ama-dropout esikolweni, ikakhulu abantwana abangamankazana. Abanye bagcina sebelabantwana, then ma sebelabantwana ngithole ukuthi ngenye umuntu wakhona uyathola lo msebenzi kumbe elemfundo epase ebese siba lo mntwana. Ma sethole umntwana akasela ngitho lokuthi uzamusa ngaphi umntwana. Abanye balabazali kodwa khona lokhu ukuthi ingxenye abazali baba behlala emakhaya bengalaluthi ukuthi bayenze njani. Khonaphana silezitolo ezifana labo Greens, labo Plum to Bakery, njani. Kulabantwana abanye ababuya ezindaweni ezikathana ababuya bezosebenza ngenxa yokuthi abantwana bethu abe-Plum to area bakhona, kodwa balabantwana bayehluleka lokuthi bayadinga umsebenzi, bamakethe le msebenzi ngoba bengalalapho bazitshiya khona abantwana.